me mai maganata. Gimme my consider nyaganata.
Abe FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe dancehall ofana lale ingoma eka Albert Mshure yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethu zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando
bamnakalisa amaphetha anoseka kwita kungenyika ikundengendeka
abanye sebecina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekhuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo abanye becine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza
and as an organization we have been lobbying and advocating
sihlezi sikhankasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke esezilahlekelwa imphefumulo zihlukunyezwa lokudlwengulwa
being abused who are being raped
uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso uLeroy Mandeya oleminyaka engama-24 yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintech College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini
we are suffering inside because we are not saying it out
sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihluphayo singabahlukumezeleyo mihla yonke kodwa siyesaba ukukutsho kuyasihlupha kakhulu okuthi sicina sesingenwa yimicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo
abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakulemelika ezimbabwe unkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika ezimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano
esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence kule sexual harassment but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe yingxenye yema-programs ona lawo
ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane
sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence sexual harassment emakolijini iyehle babe ngathi ama-advocate so mna ngokubona kwami into engabanhle yona le
inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lemayunivesithi saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyehlukeneyo okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamachumi amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlunyezwa kwezifundi zesifazane lezi ngezibalisa i-Midland State University, Pindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba uhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.